into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi uhulumende ufuna ukuthola i-head immunity. Ngakho akuqale kukhankaswe kubantwini abadala size sibone ukuthi siyabakhuthaza ukuthi bebehlaba. Okwesibili, ukuhlaba abantwana mbona kuyadingakala ukuthi kube le mvumo yabazali babo. Kuyaso kumele ukuthi uhulumende aqale kwenziwe indlela yokuthi abantwana laba bavunyelwe ngabazali babo. Kwenzela ukuthi loba kusiba le nto engenzakala khonapho nje siyakwazi ukuthi izinto ezininzi nje le nto engacatshangelwayo ingenzakala umzali abekwazi njalo abevumile. Kuqakathekile ukuthi njalo abantu banikwe baboniswe ukuthi la ma-vaccine asebenza njani, ayenza njani, ukwenzela ukuthi bakhuthazwe kuhle. Mbona ngani udubo olunyusuka lube khona ukuthi kuyaba ngani kuyafuqwa abantu kodwa kumele sibakhuthaze. Ngoba nxa umuntu ekhuthaziwe lokuhamba lokuthi abantu abakhe behlatshwa kusoze kuhluphe. Isizathu esenza ukuthi inani lethu libe lokhu liphansi yikuthi bona abazali yibo abayesabathethela ngemuva. Ngakho kumele sibakhuthaze nini, sibatshengiseni ulwazi olukhona, sibatshengiseni izinto okokuthi i-vaccine banceda njani. Kube indlela yokubakhuthaza ngoba singaze sigijimele ebantwaneni nxa abazali bengakhuthazwanga abantwana kuzaba nzima ukuthi bahlatshwe.
Inani labantu abadala asebehlatshiwe lilokhe liphansi, abantwana bona ubabona besukumela phezulu yini?
Into eqakathekileyo ukuthi kube le ndlela yokungenisa ulwazi, ikakhulu thina njengamabandla besesiqalisa uhlelo lokukhankasa oluzangena iZimbabwe yonke kuma-16 districts, khankaswa emachurchi, khankaswa zonke indawo, khuthaza abantu ukuthi behlaba. Mbona ngani yindlela okumele siyisebenzisenini le, ngoba ugijimela ebantwaneni njengoba ngengakhuluma, mbonani kuzaba lodu nxa abazali bengakuvumi.
Uhulumende uthi kusiyafika umpalakazi ukhangelele ukuthi abe esehlabe abantu abayizigidi ezilitshumi i-10 million. Lanxa nje asebehlatshiwe kathesi belokhe bephansi kakhulu, ubona kusenzeka yini lokho?
Mbona into eqakathekileyo ukuthi kukhankaswe ikakhulu emabandleni ngale besilungisa ukuthi amathethi kube le ndlela esingakhuthaza khona abantu. Mbona inani leli 2.4 lingakhweza sibili liye phezulu kakhulu nxa kungakhankaswa ngapha emabandleni. Udubo lukhona ukuthi uhulumende kumele akhangele amabandla njengama-partners, abantu esingabambisana ngoba yibo abalabantu abaningi, yibo njalo abale-influence, yibo njalo abangakhuthaza abantu.